Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami itate leli tubangibonge utanono kawande obisi paindaba ngolimi lwesishona. Linga lifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 22 zibandlela 2024 ngu Chris Gandel. Endabeni zethu lamhlanje ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu uthi ukuxosha amalunga akwenzayo ikwakha ibandla le-CCC ngoba beselisiya nganxele.
Kodwa esikwaziyo njalo esikunanzelelayo njalo esingasoke sikuthandabuze njalo esingasoke sixolise ngakho ibuqondisa inhlanganiso ukuthi inhlanganiso iqine.
I-commission ebona ukuqutshwa kokhetho e-ZEC ithi amalungiselelo okhetho lwama-by-elections olukhangelele uqutshwa mhlazi ku-3 ngenyanga ezayo asemaphethelweni.
Njengoba umfowethu umbuso ekhuluma ukuba uThabane into akayenzayo into efunwa ngabantu bakithi kwela maNdebeleni bengitshela ukuthi i-challenge yena uThabane wakhe esenzile ukuba akabonakale ebhodabhoda edolobheni nakobulawayo aqule indlula aqule intimbane eyiThabane.
Inkomo esezifile zibulawa indlala elizweni iningi lingezesigaba seMathopeleland South sezifika phose inkulungwane ezinhlani.
Izulu elingako alivamanga ukuthi utshani benele lapha egangeni kumbe emadlelweni. Ngakho ke abalimi kufanele bazi ukuthi ubusika balonyaka buzaba nzima kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu uthi ukuxotsha amalunga ebandla akwenzayo ikwakha leli bandla ngoba beselisiya nganxele. Ngokunjalo uChabangu uthi ibandla le-CCC liphakathi kokulungiselela ukhetho lokudinga inkokheli i-Congress. Sixoxelaye uChabangu ukuze sizwe kuningi ngalolu daba.
Vele nxa kuyukuthi ufuna ukufuza indlu ubuye njalo uyifulele kuba khona ukudilika okuthize, kodwa khona kuyana ukudilika okuthize kungeke kwayeshula isinqumo sakho esokuthi uthathe amaqhinga okufulela indlu kubana ibe lesimo esikhangelekayo phakathi komphakathi kumbe phakathi kweguma. Lanxa ungumhlambi wenkomo ungawudunga zikhona ezigijima ziyentshonalanga enyakatho eningizimu empumalanga, kodwa zibuye njalo ngemva kokudungeka lokhuyana zibe imbumba zihlangane. So yes, siphakathi kwasoneso simo, kodwa esikwaziyo njalo esikunanzelelayo njalo esingasoke sikuthandabuze njalo esingasoke sixolise ngakho ibuqondisa inhlanganiso ukuthi inhlanganiso iqine. So izaqina ingabe ike kwaba lesavunguzane, kodwa isavunguzane phela kasihlali sikhona, siyadlula sihambe sivuke sichiye sonile laphana nalaphana abantu basale sebedobha khonokho kuyabe kuvunguzwe isavunguzane and bakhe besiya phambili. So izaqina okwamagama ibandla leli okuthiwa yi-CCC abalilaba sekeli abaningi okwedlula loba iliphi ibandla kathesi eZimbabwe.
Ungasitshela ukuthi amalungiselelo e-Congress ahamba njani, njalo uChamisa labanye bavuma yini ukuthi kube le-Congress?
I-Congress Congress nxa singayithatha sifake ekuphawulweni kwenhlamvu zenkonzo singathi liBhayibheli. Icongress nxa singayithatha njalo sifake enhlamvini zokholo singathi umhlangano omkhulu lapho obhabhathizwa khona uthole izivusiso uzalwe kutsha. Ngakho lokho ke akula muntu ongafuni ukuthi azalwe kutsha. Akula muntu ongafuni ukubhabhathizwa nxa usechurch kumele umfundise abambe iBhayibheli akungenise emanzini akukhiphe akunike ithemba lakusasa akuthethe akhuleke ukuthi izono zakho zonke kade zibe zikhona kazidlule uphila impilo enaphakade elotshintsho. So iCongress lakithi kuma political parties icakathekile okwamagama. Akula leader akula nkokheli engafuni iCongress. Ungabona inkokheli ibalekela iCongress kutsho ukuthi asonkokheli eloqotho, kutsho ukuthi asonkokheli ephuma mgceke ebantwini. Ileader kumele ivele ebantwini, izinqumo zenhlanganiso kumele zivele ebantwini.
Lo ke ngumnumzana Sengizo Chabangu ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje, i-commission ebona ukuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi amalungiselelo okhetho lwama-by-elections olukhangelelwe ukuqutshwa mhlazi ku-3 ngenyanga ezayo asemaphethelweni njalo sokuqeqetshwa abazavotisa ama-constituency election officers labazavota. Ukhetho lolu luzaqutshwa endaweni ezibalisa iPhelandaba, Jabalala, Mpophoma, Mkopa North, Chegutu West, Zwimba East, Sege leKoromozi South. Lokhu kwenzakala lanxa ibandla leli elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lisithi umnumzana Chabangu kalalungelo lokwenza lokhu njalo kasolunga lebandla le-CCC. Kuhlandla lesibili lengxoxo mpikiswano ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mbuso Siso osekela umnumzana Chabangu njalo osenguseneta endawonye lomnumzana Ntando Ndlela ilunga lebandla le-CCC onguye osungula lingxoxo.
Ngizokuthi ngizwele amhlophe ngikhala ngizwele ngizokuthiwa iChaba ngisekele isikhulu la sekule sinyali angazi ngisale ngizwele chief ngizwele sinyali bani yini le labo labo Chaba ngathi usiphatha manje isikhulu enhlanganise nini labo Chaba kodwa into engidalisayo mindala sithi ukuthi into yenu la uyayazi mntu izivele imphesile bakithi into nje into engiyenza izivele ningela ningela busakazwe obugcweleyo uyakwazi ukuba lifuna ukuthi zani PF ithole ukuthi akula jatishi ni nalanga yipi nizwela ukuba lithi lifuna ukurecola ama members e-PPC lihlule futhi lima ukufilter ama members enu kumbe lapho lifilter khona ama candidates enu ngase livale ayethu ama candidates ehlulele ukuyina nxa lithithi i-PPC eliye ekhokhelwa ngu-advocatebenisamisa iyayimpoza ama candidates yina elingayimpoziyo afikabesizotshwa kule-primary election or whatever process elisebenzisayo ize-JPS candidate liphonguvuka selifakile nje abantu into afisayo ukuthi bangene endaweni eziningi ezishiyeneyo njalo labo bantu kubafakayo iningi labo ngabantu abavele bengekho popular kumbe bengathandwa ngabantu bagcine bedliwa bethatha ama-constituencies libadonsa kwezanu-P so kuyadanisa mhlothi ukuthi nangomsebenzi wonke ukuthi agqinisela kudala kodwa into seliyenza labo mnumzana Chaba ngiyadanisa kakhulu.
Nanso-ke indaba mnumzana Sis
ngiyamangala ukuthi uyangicongratulate angekho ndla mina aveolesbin in the higher positions of the opposition njalo kangiqali ukuba lesikhundla esezulu singamangalisa abantu namhlanje bona obaba indlela yibo abenza into engaqondanga ngokuvumela izigaba zabo lapho abakhona ukubana zithathwe ngabantu abangasibe bakhonapha kayisiyo mfihlo ukuthi e-Victoria Falls nakhonapha bekungumuntu wesomela kayisiyo mfihlo ukubana ubaba uvanya okade kumele angene elibani asimuntu welibani aziwa ngabantu belibani
njani kasiyong sihle ukubana ifamily eyi-1 ibifuna ukungena ikhokhele imatao uvanywa ngomunye ofana nabobaba uPrince Dikeleko abavele besetshengisa ukuthi kube yibo abantu abaletha abantu bangaphandle emathekele
ungathini ngamazwi kamnumzana Sisa mnumzana Ndlela
ngiyabonga dadewethu ngemvala kweminyaka yonke leyi uchabango labo besifiso baqhubeka bona besilwa lamandebele kumbe lamashona kumbe lomhlobo othize thina silwa lezanupiwe sesiyazila yiningi indebele abantwana bezimbabwe yabantwana bezimbabwe abanyindebelanga ngamashona kuphela kumbe ngamandebele bayindebele yezanupiwe
ingqube yisikuwe mnumzana Siso
kuba ukumkhumbuza ukaba indlela ukuthi bakwazina baphendule ebantwini begaba lapho akhona kumbe iprovinsi lapha akhona ubaba Indlela abe lesiqiniseko ebantu matshela abantu iqiniso engathi uThabang wenza into engayiyo njalo amlebhule izanupi ngoba yena lapho akhona kumele akhulume ngendlela okumele akhulume ngayo wathi uyavumela ukuthi abantu bemashonaland babuye bazofundisa abantu bethu bengingazi lokukhuluma u-a njalo kanti bemathekeleni nokuthi banzelelani izigebengu lezi ezigcinwe ngabantu beHarare ondlela ukuthi babuye bazodiphoya impilo zabantu esilethela ubukhokheli obungayisibo
iqolo uqolo dadewethu njengoba umpoint umbuso ekhuluma ukuba uThabang into akayenza into efunwa ngabantu bakithi kwela mandebeleni bengitshela ukuthi ngi-challenge yena uThabang kwakhe esendlini ukuba akabonakale ebhodabhoda edolobheni nakobulawayo kule ndlula kule ntimbane engithabango akubone ukuthi abantu bamakhebeni bamthakazelela kumbe yithi lapho kogodla akabonakale sedlula eyazokhesiyevokolo thi emapolisi esihlakansane njengoba ifithi into ayenzayo iyenza ethandwa ngabantu nde yenza into efunwa ngabantu la uThabang uyayazi ukuba abantu bemathebeleni le nto ayenzayo uThabang kabafuni nakuyibona singatshona ukuthi bayeuchitha isikhathi likhuluma into yamandlwayo
ubona ingaliko ngamehlula lokho yini umnumzana Thabang umnumzana Siso
ngizamphendulela uThabang ngithi mina ngithemba ukubana abantu bemathebeleni bayamukela into kababa indlela yokuthi alethe abantu besishoneni ukuthi bazobuya bezobuya be-abantu bemathebeleleni ngithemba abantu bemathebeleleni kumele babekwazi futhi ukuthi obaba ondlela ngabobaba othimisikeko yibo ababuya lamashona esigabeni semathebeleleni ukuthi babuye bazofundisa abantu abe bengazi elimi le
ye kodwa usekelo singathi ulalo yini umnumzana Chaba ebantwini lasebandleni
usekelo ulaso sibili sike senza nyamangala ukuthi ubaba indlela i-politician enjani engalandeli i-social media mhlawumbe nxa kuyukuthi bengekho lapho kade kusenzakala khona bele lo mhlangano nabobaba uThaba isuku isago i-government mistaken ephelandaba dakalala lapha ekade sisethula khona i-candidate ye-CPC umama uMoblessing Thembo okukade khona kugcwele abantu abatshoni bethokoza bevumelana lento eyenziwa ngubaba uThaba
lapho-ke besilalele umnumzana Mbuso Siso osekela umnumzana Thabang njalo osengusenetha ubexoxa endawonye lo mnumzana Ntando Ndlela ilunga lebandla le-CCC eMathebeleland South bebexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Inkomo esezifile ngendlala elizweni iningi lingezesigaba seMathebeleland South sezifika phose inkulungwane ezinhlanu 4700. Lanxa izulu selisina izigabeni ezishiyeneyo zelizwe iningi lenkomo zesigaba seMathebeleland South bezilokhu zicuba. Sixoxe le ngcwethi ecubungela ezokulima umnumzana Mandla Nkomo saqala ukumbuza ukuthi ucebisani abalezifuyo.
Isixwayiso sethu sihambelana lokuthi nxa sithi siyananzelela ukuthi izulu selinokungakanani endaweni eziningi alikafiki lokufika kobo 300 millimeters kokuna. Ngakho-ke ungathi uyananzelela izulu elingako alivamanga ukuthi utshani benele lapha egangeni kumbe emadlelweni. Ngakho-ke abalimi kufanele bazi ukuthi ubusika balonyaka buzabanzima kakhulu ngoba kwezinye indawo amachibi lamadamu kaso zathole amanzi ngokweneleyo njalo azacitsha masinya, so sizaba lohlupho lwamanzi. Okwesibili, sikhangelele ukuthi ngendaba yokuthi izulu kalenelanga endaweni eziningi utshani kabutholi ithuba lokuthi buhlume bonke, njalo ukuthi kuthi kuphela kwezulu bube sobubunengi ukuthi buzancedisa izifuyo ukuze kuyefika isikhathi sezulu esilandelayo.
Manje ungaxwayisa abalimi abafuyi ukuthi benzeni ngalesi sikhathi?
Ngibona ngani zintathu izinto abalimi omele bezenze. Okokuqala, nxa abantu belenkabi abangazisebenzisi ukuthi balima ngazo, akusizo ukuthi bazigcine zibe zijikilisana lamankomokazi lamathokazi for utshani ngesikhathi sobusika. Ngakukhe-ke thina siyasixwayisa ukuthi kazithengiswe inkomo, abantu imali bayigcine, kuzathi nxa sebebona ukuthi umumo uba ngcono, benelise ukuthi baye ema-auction bayethenga mhlawumbe ngamathokazi kumbe ngezinye inkomo ukureplace leso. Okwesibili, abantu nxa belamasenti akhona abambekayo, yisi sikhathi sokuthi khathesi beqala ukuba bedobhadobha izinto ezizancedisa ukuthi ubusika bube ngcono. Lapha ngikhuluma ngani? Ngikhuluma ngama-block etswayi, ngikhuluma njalo ngalokho abathi ama-winter leaks. Kwezinye indawo kwelakithi kuyakuthengiswe ukudla okufana labo mabiko, ukuthi uyakuhlanganisa letswayi ukuthi uncedise inkomo zakho ukuthi zikwanise ukuthi zigaye utshani obomileyo eganyeni. Then okwesithathu, inkomo ephethwe ngumkhuhlane kumbe inkomo eyandelwa yimkhaza, kuzaba nzima ukuthi nxa umumo wamadlelo usiba mubi ukuthi inkomo leyo i-survive. Ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi inkomo kazidibhe balimi. Sike sahlaselwa, abantu bayazi nge-telerosis kumbe i-January disease. Ayihambanga i-January disease, ayiphelanga, isesekhona. Ngakho-ke ukudibhisa kuqakathekile. Phezu kokudibhisa, inkomo kazivaccinethwe for lumpy skin, for umkhuhlane womkhono kumbe kota evil, for anthrax, for botulism, imkhuhlane evama ukuthi ibe khona kathesi.
Lo-ke ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezokulima, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu, kumbono wenu lisithumele nge-WhatsApp.
Yele njani ku-Studio 7, njani ku-Studio 7. Lami ngiyasapota lubaba ukuthi kona uCabanga akakuzwa ukuthi kade vele kahle kahle ujongeni. Ujongeni ngokuchitha iphathi ujongeni. Lami ngiyamsapota lubaba ukukhuluma nakuseni ukuthi uCabanga ujongeni ngokuchitha iphathi ujongeni akakuzwe vele.
Studio 7 njani, ngibingelela abasakazi nabalalela zifundwe nathezethu. Ngizwile lapha uJoseph Chuma ukhuluma ukuthi intuthuko ibuya abantu bezandla. Umazi isithithithi somuntu esinjani? Ngisho nalesiphofu esingaboni siyazi ukuthi izana ayilanto eyilethayo, ayinampumelelo sente nayo. Kunini izana ikhona lapho for 14, now it's 44 years. Mpumelelo bani ngaphandle kokuthi bathathe itara bayiriphenge ngegravel? Ubona sengathi thina siziphukuphuku njengayo. Asiziphukuphuku thina. Akabazame ukuthi bake baphume kupolitics zabo leziyana ezakudala incwadi zisafa kwama-post. Nowadays kule technology engabe lokho ekhuluma amanga la
uqalile ugephisi bolani siyamuzwa nje uyakhuluma angazitsheli ukuthi uzowina umthuli inqube wafakela abantu becardle park iwi-fi mahhala wadliwa baze basebenzisa usengezo Thabang ukuthi arikhole wesabile nokwesaba futhi ukuthi ayihlaye incindisa nakhona ecardle park ba-right sibili bagephisi bolani angithi yibo bayeka ukukhupha amadamu ukuthi ubulawayo azathola amanzi kunini besembusweni kunini betshontsha igolide kunini lokhu betshontsha nje ama-resources ethu kube izihlahla ziyantshontshwa ziyahamba kube izindlovu zethu ziyantshontshwa ziyahamba zitshontshwa yini nabo-Joseph Chubu ukhuluma nje kathe siyangithi usuthi imali yendlovu kodwa omunye umuntu engatholakala lelo phondo lwendlovu uyahamba 10 years lina lidukula indlovu sengani ngezela senganini elazizalayo
good afternoon Studio 7 how are you I'm calling. I'm recording on this audio. We say, keep it up. Kwele pambili, nisa zisa nge indawe kwenzeka ezwe nge kupero. Liliana, liga mnangako. Nabo, mvela say.
Yes, pali wunani, Studio 7. Ntandu uvuli sabo mkenji, abago luto, unyoni. Minangimu api, luto. Inyoni ngisemadeni enkaya ngithanda ukuthi mbulise nje usiso sidola ngale dogo ngale mbuye mbulise lo mfowethu sekhezi udriver dogo bese ngithanda nje ukuthi mbulise laba sedrobheni nje obuhle sibanda laba kuba bazala phela bhusini abazinduna ngithi unkulunkulu angaba nathi sigcine sesihlala ukuziphila mina ngisegolo kwamanje ngapha eDivhuti ngiyabonga
ngiyabingelela ku Studio 7 ngiyisakhamuzi saseKezi eSt Joseph ngilohlupho lapha ngikhathazekile ngomntana wami kade esuka ku grade 0 kufanele eye grade 1 bamphendusa ngenxa yokuthi akanayo imali yokubhadala ischool fees bathi uzabuya esikolo and ma ubaba wakhe esesebenza ngingubaba wakhe mina ngikhulumayo angazi ukuthi kwabe imfundo ephakeme lokho usizo abangisiza ngalo ukuthi umntana wami abuyele esikolo afunde njengabanye abantwana angahlali ekhaya ngiyabonga
Studio 7 lapha kade ngicela ukubuza ukubana besicela ukuthi omunye we-CCC akasichazele kahle ngosengezo Thabang ubana usengezo Thabang yena uve le kuyini ku-CCC yokuqala usengezo Thabang yena lochamisa balokuhlala phansi wakhulume etafuleni na 3 usengezo Thabang edalela iparlamente wangena njani siyaxotsha laba abanye abaxotshayo so into yathi sifuna ukuyizwisisa lapho sibone ukuthi kati yena ipower yakhe le wayithola njani because ingani kuyahlupha kwinto kwakhona ngani kuyahlupha
siyalibingelela kustudio siyalibingelela kakhulu siyakhalaza ngesikhalazo sethu bakithi badala ndingasincedisa yini kulolu hlupho esihlangana lalo lesikolo lingasincedisa yini kumbe lingasinika amacebo awokuthi senze njani ngalolu hlupho lwesikolo esilalo ibekile abantwana phansi labafundi ngenxa yokungayenelisi ukuyafika emangweni okhathana la manzi agcwele izifula ukuthi sithathe abantwana sibafake emanzini sikhanyele ingozi siyayisaba sicela uncedo bakithi sicela uncedo lisincediseni kumbe lisinika amacebo ukuthi yenzani so ngoba sesizame sazame imizamo yonke kakulanto ephumelelayo esize sikhumbula kiyo
Studio 7 nje nonke siyabonga nje sikhethela sona abantu ba-Studio 7 kodwa sesingathi sesisola abantu ba-Studio 7 besilithembe kakhulu kodwa ngathi sesilisola ngathi mhlawumbe selisidla nezano or izano ye silicontrol ukuthi lenze kanjani ngoba kukhanya every time sikhuluma nabantu labo elaziyo ukuthi basilisa ubuhlungu abantu bakaJabang ophukeni aboyichuma abantu abaphonkonoweza abantu abantu abangabathengisi siyacela ukuthi kwesinkathi kulekelele ukhuluma nabantu abafana boyichuma nabogawula abasusa ubuhlungu likelinike abantu besibesi kumbe any opposition ikhulume naye ukuthi ezibaba ifuna ukuba njani ngoba niyazi la bantu ba-Studio 7 ukuthi vele iZimbabwe is not a country at the moment it's just a house of a poor man uThabang uhlale ekhuluma idoda akabonakali uThabang akanadirection akabonakali kahle kahle vele uThabang ufunayo mazimbheka thina simbona ukuthi umthengisi ufuna ukuthengisela abantu uzano, wenza ngathi ulwela abantu uzibiza ngokuthi uyi-ST, kodwa ngapha abantu besisiba tabamazi ojamisa inkampani. What is that? Emakhoti yawina kubonakala nje ukuthi bantu basuthi seven cabanga lo indaba kayikho, siba siyacela ukuthi yelimi ukukhuluma labasawo azwise ubuhlungu. Abantu kumele nabanye abantu bama-opposition cabanye noma ngubani, sikhathele ngokuzwa abantu bezanu nokukhuluma ngomntwana enhlabathi, khulume lapho ejoyce. Siyabonga.
Yebo bantu baka-Studio Seven, ninjani? Ngiyalibingelela. Ninjani izulu khona ngapho? Hhayi ngapha belisina zihlobo. Ngicela lami-ke ngizizwe ngikhuluma abantu baka-Studio Seven, ngisesontala ku-Ward 12.
Hayi loba kungakavotwa uJoseph Juma, ngicabanga uzibonele abantu bamaleke live bamtshelile abantu kwabazange befike. Akhona umuntu ophelele ekhanda ongavotela abantu bezanu fisa. Abantu ngebambonisile bahle bamtshela mathupha ngoba uOscar osizibawile umbuzo ukuthi uzokukhona yini kubhaloti. Kuzwa njani yethu? Abantu kabafunda abantu labo, abantu bakhathele, abantu abangena kungayijolapho. Kambe into abangayitshintsha entsha yini? Yini into abangayiyesa entsha abantu bezanu kuyesa? Ngoba kwayena umnankabo nguye obolileni umnankabo. Because bheka manje abantu bayafa esibhedlela la imigwaqo iboli lifile, kodwa kuhlala kusenzwa ama-bha election. Why kungathathwa le mali kulungisa izikolo, kulungisa imigwaqo, kulungisa amadamu, kulungisa indaba yogesi, kulungisa indaba yamanzi? Kumanje babhizi batshela abantu ngekhorela ngekhorela. Why kungayekwa indaba yama-bha election lawo, kulungiswe indaba yamanzi? Kodwa ngendlela ukuthi lo mnanka kwavula umqondo wakubonile, so nto ongayicabanga le yena ucabanga lokhu kwakhe nje ukuganga njengalokhu ehlale egagile kuphele emqondweni wakhe. Cabanga ama-bha election kayi-3 per year, kunjalo kusetshenziswa imali, kodwa abantu belala bengahlanga la, bexosha abantu ephalamente ngamasifomu abantu abavotelwe ngabantu. Nangoku uJoseph Zuma bamalile.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu, elisithumele ngeWhatsapp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika kudaba isanda kuluthola obengomunye kade encintisa ukumela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli wele Melika, umnumzana Ron DeSantis usegqibe umkhankaso wakhe. UDeSantis uhle waphanga wazisa ukuthi uzasekela owayengumongameli umnumzana Donald Trump. UTrump usesele ebhekane lonkosikazi Nikki Haley. Kolunye njalo udaba lwezemelika, ingcwethi kwezempi zithi elemelika lingama ukupha uncedo lwezikhali ilizwe le-Ukraine akusoze kuthathe isikhathi eside ukuthi amabutho akwele Russia ahluthune leli lizwe. Sikhuluma nje kulokudonselana kwamalunga edalele Congress ukuthi elemelika liqhubeke na liphathisa ele-Ukraine. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Tim Moringayi ukuze sizwe ukuthi uyibona njani impi yakwele Ukraine le-Russia.
Singakhangele ngale e-Ukraine. I-Ukraine hayi yamangalisa wonke umuntu phansi lonke jikelele, ngoba asingathembanga ukuthi i-Russia bazayi chaya okunje, ngoba sikwazi ukuthi it's the second world power in the world, ngendaba zabo zezibhamu ezikwaniswa ukubulala abantu abaningi. But i-conventional infantry war, ngantwa abantu be-Ukraine batshengise amazwe wonke all over the world ukuthi ma ulwela inhlala kahle in your country of birth, akula enye motivation edlula khonapho. Ye, ngoba sabona ukuthi izibhamu zathi sezibuya a month or two after impi leyana isiqalile, iRussia yayisithathe yonke i-Ukraine, but kathesi sebefuqwe khatshana baya khatshana duzane kwama-borders e-Russia, even with their military might. So yeah, iqiniso alila motivation ma ulwela your motherland. Hayi, okokathesi sibona ngantwa impi leyi i-Ukraine ye enqobayo okokathesi. Sibona laye uNomzana Zelensky ehamba esiyabona amabutho akhe everywhere in the front line, which means ukuthi they have created buffer zones and safe zones ukuthi laye atravel. Lokunikwa laye izikhali ngamazwe from Europe wonke, iAmerica and everywhere else, nantwa kwanceda sibili ngoba labo abaAmerica le Europe they are testing their weapons ukuthi okusebenzayo yikuphi, ongasebenziyo yikuphi, and it has proved to be deadly against the Russians. Ngoba siyakwazi ukuthi ama-Russians amaningi asafuni ukuyahamba phambili lama mutiny abo abayenzayo.
Ubona ungani impi le yimpi esifika emaphethelweni na, kumbe impi esizabona iqhubeka okweminye iminyaka?
Lami ngiyakubona ukuthi I think by summertime nganto kuzaba lama talks ukuthi bahlalisane phansi and then bakhulumelane, ngoba laye iRussia iyakwazi ukuthi nomzana Biden engaphenduka, hayi kuyabe sekunguphela kweRussia. So kwakathesi uyabe senegotiator laye ethemba ukuthi uTrump uzangena esikhundleni in America.
Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje.